Ukansela Ward 5 uDokotela John Ferguson obambe umhlangano wekomiti yamanzi iCouncil's Future Water Supplies and Water Action Committee izolo uthi kusukela ngomvulo izakhamizi sezizakuba lamanzi wamalanga amane ngeviki kusuka kumalanga amathathu. Uthi banqume lokhu kulandela ukuna kwezulu sokungenise amanzi emadamu lanxa engakabe maningi kanye lamanzi asengena evela edamu leMtshabezi. Umeya waleli dolobho uCouncilor Thabamoyo uthi idamu leMtshabezi alikaqalisi ukusebenza ngemfanelo ngoba alikenelisi ukumpompa ilanga lonke ngenxa yemitshina yamagenerator engenelisi ukwenza lokhu. Uthi kodwa baliqiniso ukuthi kusiyaqala inyanga kaNkwenkwezi konke kuyabe sokulungile kuleli damu.
This is going to go a long way into actually giving Bulawayo people the water for the time being because it's a medium term project and we are very happy about the progress. Uzancedisa kakhulu abantu bakoBulawayo.
Unkosazana Messi Choka oyisakhamuzi uthi ukuna kwezulu sokubanike ithemba ukuthi udubo lwamanziso luzaphela. Uthi loba nje ikhansili siyekethisile kancane ukuvala amanzi, izakhamizi zikhangelele ukuthi amadamu amasha akhiwe njalo le damu leMtshabezi lisebenze ngemfanelo ukuze kutholakala kwamanzi kungahlali kukhathaza.
Hayi, indaba yamanzi koBulawayo sibili indaba ebuhlungu kulezi nsuku. Ngokunjalo besithi kumbe amadamu lawa amanye angakasebenzi ngavulwa lawa asebenzi kwenzela ukuthi abantu bakoBulawayo bathola amanzi masinyane ngoba lesi isikhathi esikuso isikhathi esibuhlungu.
Ikhansili yakoBulawayo iqale ukuvala amanzi nyakenye lapho iqale ivala kwelanga elilodwa yaya kwamabili yaze yagcina isivala amalanga amane. Impompi eziletha amanzi evela edamu leMtshabezi ziqale ukusebenza ngenyanga ephelileyo lanxa kulokhu kulenhlupho ezidinga ukulungiswa. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Spanda.